Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lipuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 mhlazi ku 7 Nhlolanja 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amapholisa acitha ngodlakela umbuthano webandla le Citizens Coalition for Change edolobheni leGweru. Icelele MDCT lisungula umkhankaso wokuchaya amabhodo.
Lo ngumkhankaso wokuthi omama bazabe bethaya izimbiza ngemphini yabo befuna inguquko lapha elizweni.
Kambe kuyini okungaba kubangela ukuthi abantu besigaba seMandebeleni bengabhaliseli ukuvota ngobuningi?
Abantu beMandebeleni bakhathele. Abantu beMandebeleni bavotile kusukela ngo-1980. Ayizange ifike intuthuko kubo.
Iqembu leSenegal liphakamise inkezo yomdlalo wenguqu we-Africa Cup of Nations. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Isabiwa ecithe ngodlakela umbuthano webandla le Citizens Coalition for Change edolobheni leGweru izolo. Ababone kusenzakala batshele iStudio 7 ukuthi amapholisa azame ukubopha unobhala oqoqa inhlelo zebandla umnumzana Amos Tibaya, kodwa intsha yebandla yavimba amapholisa. UTibaya nguye njalo ozancintisa kusigaba seMkhoba edinga ukuba lilunga ledalele ephalamende. Ekuqokozeleni okwenzakeleyo kubikwa amapholisa edobhe amalunga ebandla leli ambalwa ayovalelwa esitokisini. UTibaya utshele iStudio 7 ukuthi bebebhodabhoda besezimoteni zabo ezingamachumi ayisikhombisa. Amapholisa ahlome ngemibhobho abasukela ababopha. UTibaya uthi kubotshwe abachayeli bezimota abangamachumi lasithupha. Akwaziwa ukuthi betheswa calabani, kodwa uTibaya uthi amagqwetha abo azayakhulumisana lamapholisa namuhla ekuseni. Kodwa isimanga ukuthi amanye amabandla afana le MDCT kunye lezanu PF ayakhankasa kungela obotshwayo. Imizamo yokukhulumisana lamapholisa ngalolu daba yehlule.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkululeko.
Asambeni madoda.
Lokhu bebalutshwana kakhulu abantu ababhalisela ukuvota ikakhulu ezigabeni zeMandebele. Lokhu kukhangelelwe ukuthi kuzanciphisa izigaba zalumango eza bameli bedalele ephalamende. Sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Greta Voloza Sibanda. Saqala ngokumbuza ukuthi ubona kungaba kubangelwa yini ukuthi ubhalise abantu abalutshwana kakhulu abahlala ezigabeni zeMandebeleni.
Okwakuqala mnumzana ikuthi abantu beMandebeleni bakhathele. Abantu beMandebeleni bavotile kusukela ngo-1980. Ayizange ifike intuthuko kubo. Abantu beMandebeleni bathe ngabo 2000 bonke bahamba ngobunengi babo bavotela i-opposition. I-opposition manje yiyo ebanyampise inhliziyo kakhulu, ngoba abantu labo kade bekhangelela ukuthi khona njengobana sesilama MP angasiwezana kusho ukuthi intuthuko singazobuya. Manje intuthuko kayizange ibuye. Abantu beMandebeleni inhliziyo zabo zinyampile kakhulu ngalokho okwenziwa ngama-political parties. Ama-political parties abuya labantu babo abafika bona bababeke phakathi kwabantu bathi bona basekelalo. Umuntu ongasuye wendawo yona leyo, lokhu kunyampisa kakhulu izinhliziyo zabantu sokusenza ukuthi khona abantu bakithi, abantu beMandebeleni bangasayi lokuyabhalisa, ngoba bethi bona nxa besiyabhalisa vele khona kubancedani pho, njengoba lalabo bantu bona ababafunayo kabafunakali, kufunakala labo abalethwayo besi zalapha ngezinqola zomlilo. Intuthuko njengwana njilwa phezulu intuthuko, abantu beMandebeleni bathwele nzima, abantu beMandebeleni abalamsebenzi, abantu beMandebeleni kabala lutho la kuma companies kabaqhatshwa. Lokho kuyabanengisa kakhulu inhliziyo, njalo kuyabanyanyisa osokusenza ukuthi bathi ayi yekelani ke thina sizihlalele, abavotayo bavote bona.
Manje ngokubona kwakho kuyini okungenziwa ukuthi uZulu wezigaba zemandebeleni laye abhalisele ngokuvota.
Ama political parties lawo akhona kumele ukuthi alethe intuthuko ebantwini, kumele ukuthi khona abuye ebantwini, kungene abantu abafunwa ngabantu. Lokhu kuzabenza ukuthi abantu bemathebeleni babe lomdlalo ukuthi yebo umuntu wakithi nanguyana ukhona onguyena thina esimfuna, kuzabanika umdladla ukuthi bahambe bayivote. Lanxa sekuvotiwe ama-political parties la kafunde ukuthi khona avikele abantu bemathebeleni, angabavikela ngokuletha intuthuko, angabavikela ngokuthi alethe imisebenzi, bangabi belokhe bechiywa eceleni abantu bemandebeleni. Ama-political parties kathesi silezano PF, izano PF ikhuluma ngeGwayishangani dam, kumele lokhu kwenzakale. Nxa kungenzakala lokho kusho ukuthi khona ngokhetho oluzayo abantu bazarejista ngobuningi babo, besazi ukuthi khona hayi into zakithi sizisebenza manje. Kodwa ngaphandle kwalokho kuba nzima sibili ukuthi abantu bakithi kathi bathi babe bevotelani, ngoba akubancedi lutho, kodwa kunceda labo abantu abavotelwe ngoba bona bazahamba bayethola ukudla, kanti ke abantu abaningi bengatholi lutho. Ama-political parties kazame ukuthi lokho akuthembisa abantu akwenze, lokho kuzanika umdladla ebantwini abavotayo. Njalo ama-political parties kayekele ukuthi wona abe yiwo abakhulu babantu, kodwa abantu babe yibo abakhulu, wenze ukuthi abantu bangaboni ukuthi khona kawusebenzi kuhle, balalo yini ilungelo lokuthi akubiza back esingayithi record. Kathesi ufanda ukuthi abantu bakithi kabalalo.
Lo ke ngumnumzana Greta Vodloza Spanda ocubungula ezombusazwe. Lokhu sikudaba lwezombusazwe icele le MDCT elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe ngomgqibelo lisungule umkhankaso wokuchaya imbiza ngephehlo. Ukukhuthazwa abantu ukuthi bengavoteli icele elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora kunye lebandla lezanu PF. Ngoqele sikhulumele sikankosazana Thokozani Khuphe umnumzana Ntando Ndlovu.
Ngomgqibelo umkhokheli webandla le-MDCT uDokotela Thokozani Khuphe usungule umkhankaso we-Beat the Pot, Stop Discriminating Against Women, Stop Victimization of Women, Vote No to Mnangagwa and Vote No to ZANU PF. Lo umkhankaso wokuthi omama bazabe betshaya izimbiza ngemphini yabo befuna inguquko lapha elizweni. Omama bazabe betshengisela ukuthi khona uhulumende wezanu PF esebenza lo Monzora sebenze isivumelwano sokuthi bancindezele omama abakuleadership. Uzananzelela ukuthi uSpeaker of Parliament ukhethe ukuma lo Monzora kungxabano yebandla le-MDCT. Uzananzelela njalo ukuthi uMinister of Justice ukhethe ukuba lo Monzora kungxatshano ye-MDCT. Lakunjalo amajajisi akhetha ukuma lo Monzora kungxabano ye-MDCT, okuveza sobala ukuthi uhulumende wezanu PF esebenza lo Monzora bayancindezela omama, bayancindezela abesifazana. Okwesibili, umkhankaso solo ngokuchaya imbiza yenguquko ukuthi ngaphansi kombuso kahulumende wezanu PF omama bathwele qatha, abalanto zokuphika emagumeni abo. Ngakho ke imbiza azilalutho phakathi kose bezichaya ngemphini. Omama bathwele nzima in terms of ukuthola amanzi, kunzima ukuthi bathole amanzi ahlanzekileyo. Abasemadorobheni amanzi ayahamba, abasemakhaya izibholane zikhatshana. Omama uyathola ukuthi bathwele nzima ngokuya emaklinikhi, akula mithi ezibhedlela, akula mithi yamababy clinic. Omama bathwele nzima ngendaba zokuhambisa lezi kumabhasi kazukho. Mama bathwele nzima ngoba bafake emabhasini babe yi-standing, bahlukunyezwe ngobaba. Mama bathwele nzima ukuhambisa abantwana ezikolo, izikolo zivulwa kathesi. Ngakho-ke omama bazabe betshaya imbiza zenguquko kusukela ngomgqibelo kuze kuyefika kuma-by-elections kamhla ka-26 March, besithi khona uMonzora lezanu PF akumelanga bathole amavoti abo.
Manje njengebandla lina likhuthaza ukuthi abalandeli benu njani bavotele bani?
Njengoba usapho lweZimbabwe lusazi ukuthi ibandla le-MDCT likhokhelwa ngudokotela Thokozani Khuphe kalincintisi kuma-by-elections lawa azayo ngombimbitho, sithi kibo abantwana beZimbabwe kabahambe beyevota, kodwa bangabona lapho kule bandla leli elikaMonzora i-MDC Alliance lelezanu PF bangawavoteli ngoba yizo izitha ezinkulu kubantwana beZimbabwe. So ke kasilabandla esilispecific esithi abantu balivotele, kodwa sithi la mabili ajinal noma sokuthini bangaqali ukufaka uxa wabo kiyo.
Ungasitshela ukuthi njengebandla likhangelele ukuthi lizayenza nini i-Congress?
Umongameli uDokotela Thokozani Khuphe njengoba ePaule emhlanganweni abelawo labono zindaba eHarare kuvike phelileyo ukuthi sizabalayo iCongress ngomnyaka lo ka 2022 kodwa ke iCongress yethu izafuna iqale phansi esingathi kuma branches wonke eZimbabwe ngo 9970 soke osokusele manje ukuthi iNational Council yebandla ihlale phansi iadopte iroadmap ezaproposwa iNational Executive yebandla sikhangela ukuthi iCongress sibe layo umnyaka lo usiye phela oso uvele obala esingela ukuthandabuza lakho ukuthi ibandla lezano PF sebenza lo Monzora ukuhlukumeza omama abasezikhundleni eziphezulu yikho ke le campaign itargeta amabandla lawo omabili ukuthi omama kabachaye imbiza zenguquko bangabaniki amavoti abo bavotele laloba yiliphi ibandla abalizalithola kuma ballot papers mhla ka 26 March so kangisingeke sibe kwazi ukuthi sikhulume ngamabandla angakahlukumezi omama okusebegcekeni njengebandla lika Monzora lelezano PF
umnumzana Ntando Ndlovu isikhulumeli sikankosazana Thokozani Khuphe umkhokheli wecele le MDCT
asambeni madoda siyovota
asambeni madoda siyovota sivoteni nkulu
asambeni madoda
siyovota sivoteni nkulu
asambeni thina kwedakile
ilizwe libikwa liphakathi kodubo lokungahambi kuhle kwezomnotho ngenxa yokungethembeki lenkohlakalo lanxa sokuke kwabotshwa enye inkokheli kahulumende akula oseke wagwetshwa ngoba bonke ababotshwayo bekhululwa kungela qala abaletheswayo sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Edwin Dlovu ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba
i-corruption eZimbabwe ikusibanga esiphezulu kakhulu ukudlula amanye amazwe yahlanganisela uSouth Africa kubangelwa kakhulu i-economy yeZimbabwe ekuthini umuntu wonke ukuzaphile ukuzasurvive sokumele ukuthi abe lenye indlela enza ngayo imali eseceleni angayisiyo umsebenzi ayawusebenzayo yikho ke uzathola ukuthi kumbe ngamapolice emgwaqweni abe sebona ukuthi nxa engabhadalisanga abantu izimali umholo wabo uthenga lutho yikho ke baphila ngemali zona lezo ke abazithatha emgwaqweni yikho kuba ngcono ke ukuthi a risk umsebenzi kulokuthi athi yena uzaphila ke ngeholo lakhe lelele lama RTGS kanti emgwaqweni bathola ihard currency so indaba lezi ke ze corruption ke eZimbabwe hayi aziyehli ke ziyaphambili kubangelwa kakhulu ke ngomunye ikhonomo elizwe ukuthi ke abantu basebenza kodwa imali abayiholayo kayithengi lutho umuntu angasebenza hole sokumele athathe imali ayiholileyo ebizwa kuthiwa yimali ayethenga enye imali imali eyethengayo ke dollar lemelika kumbe amarandi yikho ke hayi ukuthi ke indaba ze corruption ziyehle eZimbabwe kuzothatha isikhathi umunye ikhonomi yomele ulungi abantu benelisa ukuthi bahole izimali ezithengayo impilo ibe ngcono izayihlisa ke izinga ke le corruption lele selibona seliqanse kakhulu
yena uhulumende uyabonakala na njengomuntu ofuna ukuthi aqede inkohlakalo na
uhulumende uyenza njengomuntu lwana olamasimu akhe athe lamasimu akhe abesesenza odoli labani zigodwa gqokisa amalembu ungani ngumuntu esethusa indwangu esethusa inkawu umbe zama kwethusa lenyoni zonke inyamazana eziyibudli ukuthi zingangena emasimini kuyananzeleleka ke ukuthi ke esikhathini esinengi bonabo ababenza i-corruption abakuhulumende ke babanjwa babotshwe baphinde bakhululwe asikaboni ke izakhi isenza i-successful prosecution ukuthi umuntu uyagwetshwa sibila hambe ayebhika kodwa sibona bebanjwa bebotshwa bahambe emakhoti baphume bengela macala kumbe baphume ngebail icala langkhona lifele injalo nje lilodile asiboni umzamo kahulumende uzama ukuthi uyehlise ke izinga ke le corruption elizweni sibona ngazathi nje kuyafanana ebesethusela uhulumende abantu kodwa abantu ababotshwa ngoba corruption enkulu enengi phezulu khona ngale kungatsha zakhe na uhulumende hathi ebantwini kazana
umnumzana Edwin Dlovu ucubungula ezombusazwe
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz ku shortwave. esikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi uhulumende usekhuthaze ababalisi ukuthi baye ezikolo ezivulwa namuhla ngoba udaba lweholo labo luzahlaziywa. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi abaphathi bezikolo oheadmaster labo sebazise uhulumende ukuthi bazabambisana namatitshala ukukhalala umsebenzi. Amatitshala azise ngeviki edluleyo ukuthi abasoze benelise ukuya emsebenzini ngoba imali abayiholayo ingeneli ukuthi baye emsebenzini. Kwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko lesithumele nge-WhatsApp.
Salibonani, likhuka njani basakazi we-Studio 7 labalaleli. Siyabonga kakhulu ngakho konke lisenzela khona la ngenhlelo lisipha zona. Nelami igama ngu-Adolf Shaba. Mina indaba engithanda ukukhuluma ngayo yile ndaba kaMzorewa lo sehambe wavuka ethuneni. Lo bamuthi ngumonzora lo. Lo monzora lo basa impi aseyiqala manje le akaqaleli kumbe ama-leadership ye-Citizen for Coalition for Change. Kuphela seyiqala nathi thina uZulu thina abavoti angeke asitshele ukuthi abantu esizobafaka ngabantu bakhe uzoba recall lokho sekungaphela kuchitheke kugayiwe masokunje engadlala ngemiqondo yedwa angeke sizwe ngaye thina umuntu uzenzela silalo ilungelo lokuvotela thina iphathe sifuna sobantu bakhe thina sezavuka kusasa sithi abantu bezimbabwe ngabantu bakhe ngitsho la umnankagwa angeke azamsize ngitsho nayo uJacob Mdenda lo ocorrupt lo angeke azamsize izele ezana uPF yakhe leyadla nayo angeke izimsize otherwise le MP aseyifuna ukuyiphehla le angeke izimsize uya uzithela ngepetrol ebese yequmlilo ngoba le nto ayenzayo le angeke izimsize le uzoba ngumuntu ozohlala ngumabona bulawe ozodlala egijima lapha atuyenza khona irally abantu bemgijimise ngele zinto azenzayo ezetshenziswa ezana uPF thina angeke sizwe ngaye. Lokho lasekwenza lapho sefike lapho kugcina khona sesibekezele kwanele manje ngalokho konke akwenzile emuva.
Salibonani maZimbabwe amahle lani basakazi. Yeah, hayi siyajabula ukusethulela inhlelo ezinhle kuStudio 7 silalela imibono yabantu etshiyeneyo okuyikho kwenzakala eZimbabwe lokunye sicabanga ukuthi kungayenzakala. Yeah, kanti kule ndaba le ukuthi amaphoyisa esegwanda ngale ayekela umuntu efile beloko bemile beswele ukuthi bengayenza njani. Zakhamizi zeGwanda umuntu ongakwanisi ukusebenza xothana umuntu qhathe umuntu oyazi umsebenzi kungene umuntu oyazi umsebenzi endaweni yona le ngoba abaphoyisa laba abanye labo sebenza emsebenzini ngokuthi bafuna imali kuphela nokuthi ukuthi bawazi umsebenzi umuntu uyaphongususwa kibo kona le emazwini ngokona ngale uphongususwa kibo kona le ma-journaland ukuthi ebuye ukusebenza ngapha ebuye sizihlalela kuphela yena ngoba sefuna ukuhola.
Sanibonani basaziwa Studio 7 abalandela Studio 7 izindawo zonke zishiyenelizwe mpingelele okhulumayo omoya okuzalwa indoda izalwa lubani. Mina ngizothanda ukugxila kakhulu kwezombusazwe kulawo mama le ndaba kamama umakhulu nendaba kabakumbuzo ukuthi le nto le akusobala sebebonisa ukuthi bona abekho kupolitiki ngokuthi bafuna ukuzomela uZulu ngoba kupolitiki ngoba befuna ukwenza izikhwama zabo zigcwale imali ngoba ungathi ukukhangela ingxabano yabo vele imali omunye ufuna imali kwelakhisayo omunye nafuna imali kwelakhisayo. Ngibe sengiqhuzela njalo ukuthi ngoba siya unyakozayo sengathi singaphuma sonke ngobuningi siyovota sivotele uJinja bantu bakithi. SingamaZimbabwe sesihluphekile ngaphandle kwelizwe ngaphakathi kwelizwe kuyafana siyahlupheka ngakho-ke asivoteni sizame ukulungiselela izizukulwane zethu ikusasa elingcono. Ngiyabonga.
Yes, sanibonani bakithi. Ngibingelele mpela konke amalunga e-Studio 7 konke nabasakazi bakhona. Sibonge umusa wenkosi othe kusinika wona. Yeah. Bakithi akonto etheni engizoyiphawula khona lapha. Kuphela ke nesimanga kakhulu ngale politiki engiyibona isenzakala ezweni eZimbabwe phakathi kwamabandla la akuthiwa ngama opposition. Bakithi abanaso isibonelo esitheni. Abanakho abakuphetheyo abangakutshela abantu ukuthi bazobenzela khona uma bengabe semandleni okuphakathi. Kuphela babonisa nje udlwangudlwangu babo. Kuyaphithizelwa, kuyaphithizela, kuyalwiwa, kusiwana emakhoti, kwenziwana lokhu nalokhuyana, kuyathukwana. Kahle kahle umlayeza mpela mina engingawutshela abantu ngithi mina laba bantu bathe bona baphethe lokhu ayi awukho. Ngomakhubhe ngapha, ngomonzora ngapha, iphansi phezulu, toti nechikalanga ipula ndikubuze baba. Akule mabalume, hayi nje into nje engithi nje mina ngikhumbuze ke abahlali baseZimbabwe okungabantu baseZimbabwe ukuthi bakithi njengoba kuzoyiwa kuma election nje kulunyaka ozayo, bakithi asiqapheleni ukuthi sikhetha obani kuba basimele kumbe basihole. Hayi la mandlwana la engiwabonayo lawa nje bakithi nezimali zokuthi bayaziphiwa ukuthi abakhankasele ukukhetha ukudlala ngemali nje, ayikho into eyenziwayo lapha. Ye, ngibonge bakithi khona lapho nje bengithi ngipha kuna lapho kuleso sigaba okhulumayo lishagwana elikhulu esigabeni sabo singokuzalwa. Ngikhuluma ngiseJohannesburg ngokusebenza khanya nincube. Ngibonge bakithi, amen kuleyo ndawo.
Liyabona, siyabonga abalaleli, siyabonga ama-supporters be-Studio 7 kakhulu kuyezwakala konke. Uyabona omanzora labokhuphe laba ngabantu abavela bazijayeza ukuganga kumbe bakwenzele ekusweleni isikolo. Umanzora uthi uyangene ufusa ungene embusweni, kambe libone ngani kulo muntu ongavotela umuntu olengqondo ezinje? So hayi, ngitsho nje ngingacabanga, ukho umuntu ongavotela umuntu ongabekezeliyo? So kabekezeli, uyadelela abantu, ubenza kani ngabakho abadalayo? Hayi, layo umakhuphe ngokufana nayo bonke ngabantu sokubuhlungu namhla kibo. Nxa kwakusenziwa kwabanye babebona ngani kurayithi, namhla sokukibo sokubuhlungu. Abakufundele kibo, kodwa ebukhokheli naye kabakho. Mbonga lalabo abathi bona kuthiwa ibalaleli elithi CCC uthi kuthiwa ngoChamisa Chete Chete. Well, hayi, kuyikucabanga, angisoli umbono wakhe muhle sibili umlaleli, kodwa ke amboni kusitsho njalo. Ake sibone nini bazathi uChamisa kaphithizeli galabudlwangudlwangu galani nifela kuphethi usefe ukuthi kuphela lishona, kodwa ke kaphithizeli galabudlwangudlwangu. Ake simkhangele nini nje sibone nini, kumbe noma sibone ini plani ngaye simiyekele singamkhulumeli nje amabala azima. Hayi, yena mbone ngani wakhetha ukuthi ezosikhulula. Omqondisi wasikhulula bekangamandebele balwisela thina vele ngamandebele. Osiwa ngilizwe bonke amandebele balwisela thina. Asikusoli, asikusoli, kodwa ke ufanele sikwazi ukuthi la uChamisa futhi ulwisela sonke. Hayi, mina ngingamboni iphutha lakhe shema, ngingamboni iphutha lakhe. Abantu abangalaqinisa ngomonzora labomakhupe alaba ke abantu abazidlayela umdlalo wabo bodwa, ongazwakali ukutshela bexotshana ngapha, bexotshana benzela ukuzulisa abantu kuphela. Abantu bezwile bele, bezwile bele, bezwile bele, beswete direction, beswete direction. Ngiyabonga. Liyabona. Siyabonga abalaleli, siyabonga ama-supporters be-Studio 7 kakhulu kuyezwakala konke okukhulunywayo. Uyabona omanzora labokhuphe laba ngabantu abavela bazijayeza ukuganga kumbe bakwenzela ekusweleni isikolo. Umanzora uthi uyangene ufusa ungene embusweni, kambe libone ngani kulo muntu ongavotela umuntu olengqondo ezinje? So hayi, ngitsho nje ngingacabanga, ukho umuntu ongavotela umuntu ongabekezeliyo? So kabekezeli, uyadelela abantu, ubenza kani ngabakho abadalayo? Hayi, layo umakhuphe ngokufana nayo bonke ngabantu sokubuhlungu namhla kibo. Nxa kwakusenziwa kwabanye babebona ngani kurayithi, namhla sokukibo sokubuhlungu. Abakufundele kibo, kodwa ebukhokheli naye kabakho. Mbonga lalabo abathi bona kuthiwa ibalaleli elithi CCC uthi kuthiwa ngoChamisa Chete Chete. Well, hayi, kuyikucabanga, angisoli umbono wakhe muhle sibili umlaleli, kodwa ke amboni kusitsho njalo. Ake sibone nini bazali uChamisa kaphithizeli kala budlwangu dlwangu kalani inifela uphethi usefe ukuthi kuphela lishona kodwa ke kaphitizeli kala budlwangu dlwangu ake simkhangele nini nje sibone nini kumbe noma sibone ni plan ngaye simiyekele singamkhulumeli nje amabalazima hayi nambone ngani wakhethe ukuthi ezosikhulula omqondisi wasikhulula vanga mandebele balisela thina vele ngamandebele kusiba ngilizwe bonke amandebele balisela thina asikusoli kasikusoli kodwa ke ufanele sikwazi ukuthi la uchamisa futhi ulwisela sonke hayi mina ngingamboni iphutha lakhe shema ngingamboni iphutha lakhe abantu abangalaqinisa ngomonsora lokumakhupha alaba ke abantu abazidlalela umdlalo wabo bodwa ongazwakali ukutshela bexotshana ngapha bexotsha benzela ukuzulisa abantu kuphela abantu bezulebele swedirection inyabonga
lawo bekungamazwi enulina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemidlalo, iqembu leSenegal linqobe ele-Egypt nge-4-2 ngemva kwembekwa kumbe ama-penalties. Amaqembu omabili aqede umdlalo enguchiki lobhanqa 0-0 kodwa ngesikhathi sembekwa eleSenegal liwathele wonke emambuleni kuthi ele-Egypt lona lavinjwa kabili. Kwezemelika, umongameli Joe Biden wenze umhlangano lentathelo zendaba ngomgqibelo ezichaya ihlombe ukuthi wenelise ukusungula imisebenzi eminingi kakhulu ngenyanga edluleyo. UBiden uthi selokhu wangena esikhundleni sokuba ngumongameli usenelise ukusungula imisebenzi eyedlula izigidi eziyisithupha 6 million. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela izombusazwe ehlala ngapha kwelemelika umnumzana Busani Ntini.
Ngombono wami ele America lingani abantu sebebisele emsebenzini wokuningi bawo. Kuyananzelela ukuthi ekungeneni kaBiden sebecreate imisebenzi eminingi kakhulu edlula ama 15 million. Ikakhulu imisebenzi eyinye yayinyamalele esikhathi se-COVID esikhathi pandemic. Kodwa sibonile ukuthi January ubreak ama record athize. UJanuary inyanga kaJanuary kuphela banelisile ukuthi le team sebenze efika ku 407,000. So le break record akusokulesikhathi kwagcina kwenzakala lokho mbe ngithi azake kwenzakale into enjalo. So ngalokho hayi kwezemsebenzi ukhanda abantu sebuyele emsebenzini, imisebenzi iyavuleka, amathuba atholakala. Uyananzelela ukuthi abantu abaningi ade sibe kunike retirement age kuthe sokuphela i-COVID kumbe ngithi i-COVID inganto ayisideda mbijana abaningi bahle ba-retire. So abantu abaningi ade bedinga imisebenzi ngesikhathi se-COVID kumbe ade bedinga imisebenzi ngesikhathi eside sebela mathuba okuthi betholele imisebenzi.
Nxa ukhangele imisebenzi eyenziwa nguBiden ungathi ngumongameli olamacebo na?
Ye, ngombono wami ngibona uBiden ngupresident osebenzela abantu, ukhanya ngumuntu lenhliziyo yabantu okubangela okutshengisela ukuthi ngumuntu ofuna abantu ukuthi besebenze. Njalo ngumuntu onanzelelayo ukuthi i-economy ye-America ukuthi isebenziye phambili kumele abantu besebenze. Siyazi isilogani sakhe asisebenzisayo during ama-election yiso anganithiwa was implementa, njalo uyaqhubeka e-advansa ukuthi abantu abadisadvantaged kakhulu abantu abamnyama lenimhlobo bethole amathuba emsebenzi. So ngombono wami ngibonanga naye ngupresident odingakalayo kwesikhathi lesi, besingadingi upresident onjengo-Donald Trump ongu-businessman ozabe gijimisa ukuthi eme labangane bakhe ama-millionaires ama-billionaires. So bekudingakala vele umuntu lenhliziyo yabantu, umuntu ozabona ukuthi ama-minimum wage abantu ayakhwela, umuntu ozabona ukuthi inamba labomama abathola imisebenzi eqakathekileyo liyakhwela. kuphela. So umbono wami mbona ngani hayi uBiden nguye upresident ozaqhubeka ekhokhelele Melika kusiya emadlulweni aluhlaza.
Umnumzana Busani Ntini ngolandela izombusazwe ehlala ngapha kwele Melika. Ubekhuluma le Studio 7 ecingweni ese New York. Isikhathi asavume ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Amapholisa acitha ngodlakela umbuthano webandla le-Citizens Coalition for Change edolobheni leGweru izolo. Icele le-MDCT lisungula umkhankaso wokutshaya amabhodo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.